Lokho kuphume ekwethulweni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, iNAC ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethulwe yiNAC yikuthi inani labomama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabomkabo. Ngomnyaka ka-2017 inani labomama abahloliweyo koBulawayo baphose baba zinkulungwane ezilitshumi i-9,862, kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili i-1,852. Ekhuluma lentatheli izindaba koBulawayo osebenza leNAC umnumzana Douglas Moyo uthe njalo ngomnyaka ka-2017 inani labantu abagula imikhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilitshumi i-9,846, okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezu kwenkulungwane ezithobaminwembili 8,419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abalemikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli ukuzivikela nxa besiya emacansini.
Khangela ama sexual transmitted infections, ama siki, as long we are still getting ama siki and emaningi. So what is evident in these two figures, these ones these are my STIs and these ones, the evidence here looking for la bantu leza ama siki leza, this is the evidence of people who had untreated disease. But look at in 2013 ama siki lanxa edeclina. 2013 abantu ayimangala 14,000, but for 2017 abe ku 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse, if those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igciwane le-HIV awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP lawe PEP ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
Kule PEP. So I'm saying abantu they usually confuse this. Umuntu agijima e-pharmacy ayidingani PEP, not even the PEP. I-PEP inatha umntwanani negative before you are exposed. I-PEP we inatha after exposure. We have got people abazi-exposed abasehamba siyacela i-PEP, not i-PEP.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate siyabona ukuthi iyaqansa siyaphezulu ngoba this is our future generation. But yabona ikhwele njani from 3 to 8%, that is high. Asofike incane leyana means ukuthi age group lana bakithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile, this is the age group abafaka kwi-social media abale access to information. But we are seeing HIV, new HIV infection emerging that day. Yes, diversity in our future, what? See that.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le-Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lapho nxa kuhlolwa basikhuthaza ukuthi sibuye labomkethu ukuze sonke sihlole ngokufananayo impumela, sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa uhlupho engisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi nxa kuhlolwe mina kulungile ngoba naye ahlabe kwazi ukuthi yena laye uminjani ngama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Nxa besihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabaye ukuthi babevele bengela lwazi olwaneleyo ukuthi batestelwane lokuthi kuyabuke kuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavele batestiselwane, bengabalalolo lwazi oba bambone ngantiwa banganelisa ukuthi labo bephatheke njalo befise ukuthi betestwe.
Okunye okuvezwe yiNAC ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqansile ngamashumi amabili lesithupha kubobaba, kuthi owabomama ngetshumi lasithupha i-16%. Bathi ukuqansa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.